sekuphume imfanekiso emnini yebulenjini bokuxhumana itshengisa abezimbabwe bechapha imfula egcweleyo sebebuyela emsebenzini emazweni angomakhelwane. Iningi elisebenza phandle kwelizwe seliphindela emuva ngemuva kokudlala ekhefu lekhisimusi zehlobo labangani ekhaya. Kodwa olukhathazeka ukuthi labo abangala maphepha ongena emazweni afana leBotswana leSouth Africa bachapha imfula igcwele okubafaka engozini yokugalula kumbe kubanjwa zinyamazana ezifana lengwenya. Iinkundla zokuxoxisana lezokuxhumana ezifana leWhatsApp zilamavidiyo atshengisa abantu bechapha imfula egcweleyo sebebuyela kule South Africa leBotswana. Omunye osanda uchapha umncele esebenzisa iganga umnumzana Ophias Sibanda uthi akula abangakwenza ngaphandle kokuthi bachaphe imfula ukuze bangalahlekelwa imisebenzi yabo.
Angisikho ukuthanda ukuchapha imfula igcwele, ikuvuqela uhlupho. Ungakhangela ipassport yadura ngakho ufuna ukuthi uphangise ukuphenduka ukuze uthole umsebenzi wakho usakhona.
Baningi abakulesi simo abathi kungcono ukugalula kumbe ukubulawa zingwenya olokuhlala eZimbabwe ongela msebenzi. Inkokheli zenhlanganiso ezithiyeneyo zibona ngokwabadabuka eZimbabwe abahlala kule South Africa leBotswana baxwayisa ukuthi kuyingozi ukwenziwa ngabachapha ingcwele bengena imfula igcwele. Umnumzana Sifa Sithuma onhlanganiso yeZimbabwe Community in Botswana uthi kuyethusa okwenzakalayo.
Ipassport it only cost $170. Aso mali encane, amfuna ukwenza ingathi mali encane kodwa compared to impilo umuntu asomali enkulu kakhulu ukuthi ungaze uyefela emanzini.
Uthuma uthi khona kuqakathekile ukuthi abantu babe lencwadi zohambisa ikakhulu kukhangelwe ukuthi bangena kwelinye ilizwe kungaziwa okungayenzakala.
Ipassport injengesithupha ekhaya, ukuthi vele nje uye kwelinye ilizwe kungalaphepha ngisho oluthwele kuyahlupha ngoba kugcina kusuka lezi ngozi ezehlela abantu kungabi le ndlela elula yokuthi umuntu abe identified ukuthi ungubani uvelela ngapha.
Umlayizo ofisi yomeli weZimbabwe leBotswana ngokuthi abantu kumele bethole incwadi ezibapha imvumo yokungena kwelinye ilizwe okusemthethweni ukwenqabela ukuthi abantu bengasifaki engozini bezama ukuya kwamanye amazwe. Umsekeli kameli weofisi yeZimbabwe leBotswana umzana Witness Ngwenya uthi iofisi yabo yenza konke okusemandleni ayo ukuthi abantu bekhaya bethole amaphepha aqondileyo.
Kwesikhuthaza kakhulu sibili ukuthi abantu bakithi abazama ukuba lamaphepha, kungabhetha ube lepassport kodwa bathi ungena phemini kodwa ube layo ipassport something ukuku-identify ukuthi wena ungundlovu wena ungusibanda.
Umnumzana Nqabutho Mabhena ongumgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa laye ugcizelelwa ngomlayezo wokusebenzisa indlela eziqondileyo zokungena kwamanye amazwe.
Bengangeni emanzini, kumele abantu nxa besiya eBotswana kumbe besiya eSouth Africa bahambe ngendlela ezemthethweni.
Umabhena uthi kumqoka ukuthi uhulumende weZimbabwe ayehlise intengo yokugwalula ipassport yona ebiza amadola amakhulu amabili $200.
Siyakwazi futhi ukuthi intengo yamapassport iphezulu kakhulu, yikho sicela uhulumende weZimbabwe ukuthi kumele ayehlise intengo yepassport kwenzela ukuthi abantu bonke abafisa ukuya emazweni angomakhelwane bahambe ngencwadi eziqondileyo, bahambe futhi ngendlela esemthethweni.
Iningi lachapha lisiya ekhaya, izulu lingakani kakhulu kodwa kulezi nsuku imfula phose yonke igcwele. Umbiko omumethwe kuphephandaba leChronic utshengisa ukuthi kusukela ngomnyaka 2006 kulabe Zimbabwe bafika iphose ikhulu abagalula bezama ukuchapha besiya kwele South Africa. Ngumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngisavron kwele Botswana.